siyakhumbula ukuthi inhlanganiso yamazwe abambeneyo United Nations yavela yaphuma lomgomo wona lo otholakala kuluhlu lwezinhlelo ezithiwa kwemigomo ethiwa ngama Sustainable Development Goals ukuthi akulalizwe elake lathuthuka lilodwa kuyafunakala ukuncedisana ukubambisana lokho kungathiwa ngama Partnerships for Development and International Cooperation kodwa into eqakathekileyo ukuthi kubudlelwano lobu obakhiwayo thina njengezizalwane zeZimbabwe sitholani kikho hayi lokho ukuthi babe kubebuya lapha labo njengalabo abanye esibajwayeleyo ababuya bazothatha ezomnotho zethu ezimbiwayo bahambe lazo thina sisele singela lutho nxa bezabuya bezothatha ezimbiwayo olithium ilithium yakhona ingasuki lapha ingamatshe kodwa kwakhiwe amafactory lapha ukuze kube abantu bathole imisebenzi le wethu umnotho uthuthuke nxa into eqakathekileyo ukuthi ekugcineni kwakho konke abakhokheli bethu abahambe bayasimela babuye belezivumelwano ezizayenza ukuthi kudaleke imisebenzi ukuthi kube le ngqubekela phambili le mpucuko ebantwini makhaza okungaba kubi ukuthi bahambe khona ngale bahambe bayexoxa bakhulumisane bodwa kungabi lolutho olubambekayo oluphumayo kumbe babuye belamadili amadila ngkhona angancedi abantu makhaza
ubona ukuxoxisana kweZimbabwe lamazwela agoqela ele South Korea lele Russia kule mpomela enhle yini sesikhangela ukuthi amanye amazwela awacuphi mgano munye
asingalibali ukuthi izizwe leZimbabwe langena kuluhlu kumbe kuhlangothi lwamazwe athiwa yi-non-aligned movement kulomgomo owelizwe leZimbabwe othi yena singabangane laloba ngubani asingabi izitha komunye friend to all and an enemy to none i-foreign policy yethu leyi esilandelayo eyokuthi singangeni engxabanweni ezingalani lathi iyasinceda kakhulu yebo kambe silokudlelwane le-Russia esebenzelana le-North Korea silokudlelwane le-China esebenzelana le-North Korea kodwa ubudlelwane bathu esilabo abusivaleli ukuthi sidlelane le-Melika abusivaleli ukuthi sidlelane le-South Korea evele idlelana le-Melika le-Britain lamanye amazwe angasentshonalanga kokomhlaba so ungabhoda ngapha uzaphinda ufike futhi so sikhuluma kanje i-Melika ile embasi enkulu kakhulu eHarare i-South Korea layo ingabuye lapha isinika ama-Hyundai lapha lama Samsung lathi kuyancedisa ukuthi imkhonomi wethu lawo uthuthuke lathi sibe lama markets export silime ezilinywa ezabazidingayo khona lesi sihambise khona ngale uyikuze lathi sithuthuke singangeneli izinto ze politics zabo ezokukhompyutha ezingalani lathi.